omubi kakhulu ukugcela usizi abantu abasenelisi ukuthenga izinto kade bezithenga nyakenye ngokuba ezinye izinto sezakhwela ngalokho okuthiwa ngama-percent adlula 1000% okunye 2000% kusuka njengoba sikhuluma nje namhlanje isinkwa asikho asitholakali leso ekade sikhona bese siku-$15 kanti nyakenye ngalesi sikhathi besingikhona sidlula idola impuphu ikhona lephezulu isukela lithengeke kakukho okulula akugadeki igesi iyadula amanzi ayadula impilo enzima ngendlela eyisimangaliso phakathi kwelizwe
kwamanye amazwe ilizwe selimi ngalolu hlobo siyabona abantu bengena ezitaladeni kumbe kube lokunye okwenza impilo yabo iguquke kodwa nxa sikhangele eZimbabwe kukhanya hhayi abantu bayakhonona nje bazihambele
ye liqiniso lona lelo singabantu ongathi ukusweleka legama ukuthi ungachaza ukuthi singabantu abanjani ngokuba umuntu ukuthiwa khona umntwana ongakhaliwe ufele emvelekweni baphelela kuwhatsapp kutwitter kufacebook yonke liyandawo kodwa nxa ngabe kufanele ukuthi kusukunywe abantu abafuna ukusukuma kunye nje lokuthi kuthiwe hlalani ekhaya lingayi emgwaqweni akula muntu ozatshaywa khathalani imisebenzi ukuze kulunge ilizwe ngoba vele lowo msebenzi olawo kawuholi lutho uzakuthola abantu besehlile ukuthi balungise zona lezo zinto kulo sivike ngoba akungeke kuze kulunge ngokubona kwami abantu bengazange basukuma baveza kuhulumende ukuthi abasuthisekanga uzaqhubeka kuhulumende ngayona indlela izinto zizayazi zonke zikhwela kusiba nzima umnyaka lo ovulekayo sakwehlile ukuhambisa abantwana besikolo sakwehlile ukuhambise ukuya ezibhedlela sakwehlile ukugada izimota njengoba vele sesisehluleka sizakwehluleka ukuvuka silokudla njengoba vele sekuqalisile ukuthi silale singadlanga sivuke singelalutho sizakwehlula impilo yonke ngaphandle kokuthi abantu bazi basukume baveze kuhulumende njengalokhu isisekelo sombuso sikuvuma ukuthi abantu batshengisele abantu baveze ukungasuthiseki kumbe ukusuthiseka kwabo ngesimo esithile ngokuphuma baye emgwaqweni ngokuhlala ngekhaya bangayi emsebenzini yikho lokho okuvunyelwe ngumthetho
kahle kahle kuyini okungaba kusehlula umfowenu umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube
kunengi okungalunganga phakathi kwelizwe ngaphandle kokuthi nje amacebo akhe kawamanga kahle nxa waqhathanisa leZimbabwe ngokuba besivele sesilobuhlungu obukhulu uletha lokho okuthiwa ngesiNgisi austerity ukuthi wehlise ibhajethi eqonde eya ebantwini ukuze uphungule imali izikwelede lakho konke lokuya kodwa abantu nxa bevele sebelosizo vele ulala ungadlanga nxa sokuthiwa kwehliswe kulokho kulala ungadlanga ukudla okudlayo kukwenza ube losizo olukhulu okwedlula yonke into kanti-ke phezu kwakho konke okuvele angeke akulungise okungaqondananga laye yikuthi kasivumelani ngepolitiki njengesizwe okuthiwa yi-political legitimacy kule zinto ezilokhu kuphikiswana ngazo ezepolitiki okwenza abantu badoniselane abafanele balethe izimali kabazilethi bayazibamba bengelasiqiniseko sokuthi uhulumende lokhona uzahlala kuze kufike u-2023 yini okwesibili kukhona lokho angeke akulungise yi-corruption ekhona phakathi kwelizwe eyiyo ediliza even amacebo awenzayo layenziwa ngabanye so ziningi izinto ezenzakalayo ezingekho emandleni akhe ezingalungiswa ngumnangaza njengo-president welizwe ezingalungiswa ngamanye ama-ministers ngokuba ukwakha umnotho kudinga wonke uminista kudinga bonke abantu kunye labe-opposition babe khona